ngafanisa lentombi lejaha ababe befunana kodwa bonke besesabana. Kungela ofuna ukuthi azehlise avume ukuthi omunye ungcono kulomunye. Awumnumzana chamisa laye ujika kamatantram esiyale kodwa sithi ufuna ukukhuluma faka ama-conditions akwaziyo ukuthi asuza yenze. Aqalise ngokuthi umnanga kwakasiye president angisuze ngikhulume laye kodwa yena wehluleka ukuprova ekhothi ukuthi umnangagwa urigile ama-election. Sibone lomnangagwa laye elokhethiuyancinisa uchamisa elokhe bedlala umacathelana. Iqiniso elikhona yokuthi abantu laba bafuna ukuthi kube lomuntu ozanelisa ukuthi abahlanganise ndawonye banelisa ukuthi bakhulumisane. Uhlupho yokuthi abanye bakhona ukukhulumisana kwakhona akukho genuine, bafuna ukuthi bayekhulumisana ukuze umnangagwa abaxuphele izikhundla zokuthi bona labo badle kuphela. Akulani lohlulo lozulu weZimbabwe ohluphekayo.
Wena ngokubona kwakho ubona ungani kuyini okumele kwenziwe, kumbe bakhona yini obaziyo ikakhulu abezokholo abazama ukuthi bakhulumisane labo laba bobabili?
Yebo, bakhona inhlanganiso esebenza lazo Zimbabwe Council of Churches bayenza imizamo, kodwa uhlupho olusuka lube khona yikuthi ekwenzeni kwabo imizamo iZimbabwe seyaba politicized and polarized kakhulu. Kusuka kube sekusuka labanye abaxokozelelayo baphambane selokhu lalokhuyana, kodwa imizamo ikhona eyenziwa ngabafundisi abazama ukuthi mhlawumbe abakungakhulunyiswana. Kodwa inkinga ekhona yikuthi kulokungathembani vele okuthize okungenza ngicabanga ukuthi mhlawumbe kungadingakala ukuthi kuze kubuye umuntu ovela ngaphandle kwamanye amazwe abe nguye ohlanganisa laba bantu, ngoba lapha ekhaya kasithembani sonke. Njalo abantu sesaba ngamakhempu, abanye bakuzanu abanye bakuMDC. Ungathi uyakhuluma kathi ungwezanu, ungathi uyakhuluma ukuthi ungweMDC. So khonokhana kungathembani yikho kwenza kube nzima ukuthi imizamo leyo yenziwa ngabanye abantu abasengabafundisi iphumele iqhubekele phambili.